Soku isika disenda baku VOA Ndebele.
Ngibonge lami uThanonoka wande obesiphake indaba ngolimi lwesishona. Lingalivuka njani izulu kandaba olamukela emsakazweni weStudio 7 olwesithathu mhlazi ku-16 lwezi 2022 nguChris Gandhi. Endabeni zethu lamhlanje, unina wentombazana eyayile minyaka elithumi lasikhombisa 17 yabhubha ngemva kokubeletha amawele. Kazange amtshele ukuthi ngubani owamithisayo. Silengxoxo laye
ukuthi uzithele ngayikwazi ngoba wawuyekile esesithwele wangitshela ukuthi uzithele but ukuthi umithiswa mbanja uthola
kholwa. Umkhokheli webandla le-CCC umnumzana Nelson Chamisa uthi lanxa esamukela ukukhululwa kwabasekeli bebandla lakhe abalitshumi lane 14 ufuna ummeli wezengeza West edalele iParliament umnumzana Job Sikhala laye akhululwe.
Politically abantu laba bayakwazi ukuthi bazenze bemsulwa ezimehlweni abantu abangahlali lapha eZimbabwe.
ELeRussia lilandula imbiko yokuthi yilo eliphosele amabhomba akwele Poland elilunga lomanyano weNATO osekungabangela ukuthi amabutho amanye amazwe angenele kumpi yele Ukraine.
UBiden ukhanya ngani njalo sekhulile, ezinye izinto kasazicabangisisi, mental capacity to understand a catastrophic result that can come out of this.
Zonke lezi ndaba lezinye lizosizwa khona pha emsakazweni weStudio 7. Unina wentombazana eyayile minyaka elithumi lasikhombisa 17 yabhubha ngemva kokubeletha amawele. Kayizange amtshele unina ukuthi ngubani owamithisayo. UConfidence Msimanga ubelethe kuhle kwathi ngemva kwamalanga amathathu esekhululwe esibhedlela sempilo Central wasebhubha kungazakali ukuthi ubulewe yini. Ubekwe ekhaya likanina esigodini ngesonto. Unina unkosazana Precious Msimanga usesele enakekela amawele la emzini wakhe emakhokhoba kobulawayo. Ugeina Kumede Saidi weStudio 7 uxoxe loMsimanga othi uConfidence uze wabekwa engakhulumanga ukuthi uyise wamawele ngubani, ngalokho usedinga uncedo lokondla abantwana laba.
Ukuthi uzithele ngayikwazi ngoba wawuyekile esesithwele wangitshela ukuthi uzithele but ukuthi umithiswa mbanja uthola kholwa ngakwa. So ngasenza ukuthi akungcono ngimgcine kunjalo ngatshoni ngimkhingela kumbe impopothela sometimes sengahambe senze enye into eyingozi kakhulu. Ngase ngidingela imali ukubana ahambe esibhedlela ayihlolwa ayibhalisa. Ngasekhaya etiyabhushi nasuka khona ngale esevuvuka inye kakha into i-BP labeyelaye ngathi abobulawayo wazothola ivocha kucouncil. Wahambe emzilile asekliniki, ekliniki bamtransfera to impilo basebesithi ngcono bamgcine bona bamenze i-operation engazange ayekulebha kodwa wazange ayekulebha sekazwilela.
Ubese le nyanga ezingaki ezithwele?
Bekumele abelethe mhlaka 20 November basebem-operate mhlaka-1.
Udubo
November
ngenxa yokuthi bevuvuka inyawo.
Bathi i-GP singalimaza abantwana or ilimaze mina. So basebesithi i-best option ukuthi bam-operate ngathole isikhathi sakhe sokuhlelisa.
Wasebeletha?
Wase-operatewa ke. Wenziwa kahle i-operation bamgcina 3 days khona ngale sempilo. Wazophuma esibhedlela wahamba ku-7 days emzilikazi. Udokotela kuthiwa operation yakhe yenza kahle azongele inkinga lemobalakaza akathumba ikhanda kumbisisa ubuhlungu hhayi but bezela ngabhubha ngalo wakho ntambama nje abulezi nacathula avaleke kuphela umoya nje from nowhere angathi wahamba njani yepapa samthatha samfa imoteni sahamba naye empilo singene egedini lempilo kumela wabethemela khwaphana azakathula i-treatment
manje bahlola yini odokotela esetshonile ukuthi babone ukuthi kuyini okumbuleleyo
bahlola manje sathi sesidinga ukuthi basichasisele kasha sababona ngoba babhale isikhasa bamanje ukuthi thina sisi-understande kahle kahle zine asi-understande kahle zie ukuthi bangathi kuyini
hayi silusizi kakhulu ngomonakalo lo abantwana-ke banjani ngaba yini
ngamankazana bona abantwana bazithilele ngamankazana
awu bakithi ulabanye abantwana wena mamsima
ngilayo u-SIT esikhathesi bendabayi-2 kuphela ngilayo u-SIT esikhathesi omncane la
kuyini usizo ongalucela ebantwini abantu abanganceda ngalo
iyakhulu ukudla kwabantwana ngoba banathi uchago wathi ambakathengele i-9-1 yabantwana lo nami nje ukuthi nginje ngoba bengizithengisela phanje ngithengisa amatamatisi manje sekuyabanzima khathe sengikhayela abantwana ngapha lo kudla endlini imali yerenti lalo mina isikolo next year nalo grade mele ku-CDA so ngapha sengikhayele laba abancane langapha ukuthi ngikhayele ukuthi ngiphume phanje ngiyethengisa futhiavuvela ngikwazi ukuthi ngizenze
ungatshela abalaleli ukuthi utholakala kuziphi inumba uzikhulume kabili lezo namba zakho
ngitholakala ku 0777 400 509
so phinda njalo mamsimanga
0703 400 509
alo-ke ngunkosazana Precious Msimanga obexoxa ecingweni le-Studio 7 ekobulawayo Umkhokheli webandla le-CCC umnumzana Nelson Chamisa uthi lanxa esemukela ukukhululwa kwabasekeli bebandla lakhe abalitshumilane 14 ufuna ummeli wezengeza West edalele ePhalamende umnumzana Job Sikhala laye ukuthi akhululwe abasekeli be-CCC laba bakhululwe inkantolo ye-High Court nge-bail izolo kulandela ukubotshwa kwabo kunyanga phose ezinhlanu ezedluleyo ndawonye lamalunga edalela ePhalamende amabili umnumzana Godfrey Sithole lomnumzana Job Sikhala. USithole yena ukhululwe laye ngebail ngeviki edluleyo. Abantu laba babotshwe ngonhlangula besetheswa icala lokuphehla uDlame eNyathime. Ibandla le-CCC lithi abalokhe bevalelwe ngusikhala lo-Felix Biri yena oyekhululwe nge-bail kodwa waphindwa wabotshwa ngeviki edluleyo. UChamisa uthi usikhala laye kumele akhululwe ngokuphangisa. UNtungameli Nkomo we-Studio 7 uxoxe lelunga le-CCC umnumzana Abednego Bebe ukuze sizwe imbono yakhe ngalolu daba.
Ukuhlukuluzwa kwama-political prisoners kuvele kunjalo Ntungameli. Ngingakhuluma-ke muva ngathi mina abantu laba bafuna ukuthi ngabantu ukuthi gcine selikhuluma ezinye izinto ezingalizi lokucabangelana phakathi. So yikho ukwenza kwepolitiki ngizwa kuthiwa umuntu yi-political prisoner. Ama-political prisoners abisa ama-circumstances alabo ababe bekhethe i-judiciary ukuthi abe nenkulumo ayikhulumayo ebantwini ukwenzela ukuthi abantu sale bahlale besesaba. Njalo babe bekwenza njalo stegadi ngoba babe besenzela ukuthi abantu babonisise ukuthi bona yibo abakhetha ijudiciary baza kwenza ijudiciary yenze izinto ngendlela eziyabe zihambelana nokuthi ipolitiki yabo injani on the ground. So yiyo into esinxa sikhuluma ngejudiciary capture njalo sikhuluma ngopolitical prisoners ikho esikukhuluma enkulu ngoba mhlawumbe abantu abayibo kufanele ukuthi ngabasejele babhadla ejele cababoshwanga ngoba yibo abaqala umsindo wonke umuntu wasibonela usenzakala into eyenzakala nyathi ukuthi labo ababoshwayo ngabantu abaretaliator muva kokuthi bona babe qondwe bafika bahlubuluzwa nabantu esakubona le kumabona kude okunye esakubona kuma WhatsApp asonto efihlakele.
Sikhuluma nje kule qula le Commonwealth elise Zimbabwe elilande ukuzehlola ukuthi ezamalungelo ziyahlonitshwa yini okungenza ukuthi iZimbabwe ivuyiselwe ku-Commonwealth. Abanye bathi abakhululiweyo laba be-TRIPC uhulumende ungabayenzele lelo qula. Ubona ngani kulokuhambelana kulobudlelwano?
Belana inkomkhuluma ngokuthi laba bantu ngama political prisoners ngoba into naleyo enisho ukuthi kule political communication eyenzakala yona. So which means politically lo okwenza ekwenza ngivumelana ngokhonokho yokuthi politically ke abantu laba bayakwazi ukuthi bazenze bemsulwa ezimehlweni abantu abangahlali lapha eZimbabwe. Ikho ngiqale ngokuexplaina nokuthi abantu laba baboshwe njani ukuthi vele bona ngama political prisoners. Ama decisions aza kwenziwa ngenxa yokuthi i-judicial captured azaba ne-political connotation ekhuluma ngalokho ekhuluma ngayo. Kanti sikuyafakazela ke lokho omkhuza khona ukuthi kukhulunywa le-Commonwealth kodwa ayisikuthi abantu abanabala macala bese.
Usikhala ubona la ephuma maduze yini?
Umuntu oyi-political prisoner kuyadiphenda. Ungahlala iminyaka, ungahlala izinyanga, ungahlala amaviki, ungahlala ilanga elilodwa. Ungangangeni le story scene kumbe ejele kodwa uhlike ngitshwe e-court. So kuyadiphenda ukuthi-ke lo onguye o-controller ngobamba izintambo ukuthi njengoba sikhuluma nge-judiciary e-captured ufuna kube uphume kunjani. Kodwa kusalayo uvele uzaphuma ngoba yena icala elinalo.
Hello ke ngumnumzana Bednico Bebe ilunga lebandla le-CCC ubekhuluma ecingweni le-Studio 7 eKobulawayo. Amadolobho amaningi elizweni asethwele nzima ngodubo lwezidakamizwa. KoBulawayo kubikwa lolu dubo luyaphambili njalo kubikwa sokutholakala abantu enzikini yedolobho abathengisela abantwana besikolo lezi zidakamizwa ezigoqela umuthi wokukhwehlela lempupho ebizwa ngokuthi yi-crystal meth ngesiNgisi. Ezinye izakhamizi zakoBulawayo zithi labo abathengisa izidakamizwa bayaziwa nguZulu njengoba bethengisela obala emphakathini kodwa bengabotshwa. UGainer Gumede weStudio 7 uxoxe lomnumzana Thembelani Dube isiphathamandla senhlanganiso yeBulawayo Progressive Residents Association ukuze sizwe okunengi ngalolu daba.
Udubo lwezidakamizwa asiyonto entsha koBulawayo, sike saba lo dubo olubhahileyo kakhulu ikakhulu eNtumbane, siphinde sibe lolunye udubo ikakhulu emalokitshini langangentshonalanga yedolobho lakoBulawayo, sigoqela oluvivi ogwabalande laphana ufica ukuthi lalapha endaweni okuthiwa kuko-60 ngawusegwabalande laphana abantu bayakhuluma ukuthi hhayi izidakamizwa ngisakavuke umchilo wesidwaba. Kodwa ke ungakunanzela kakhulu kakhulu laba bantwana abahamba ezikolweni esingathi ngama school going age groups, iningi labo livamile ukuthi lisebenzise izidakamizwa ezigoqela imbanje, ezigoqela bona labo bronco, zigoqela ombarura kusehla kusiya khonale. So udubo lwezidakamizwa ludubo selubhahile kakhulu edolobheni lakwamanye nje amadolobho angaphandle kwaKobulawayo. So ke esikwenzayo ke njengenhlanganiso ikuthi silogatsha lwezabatsha abe-youth abayibo-ke abaqoqa imihlangano bekhankasela ukuthi abatsha bananzele ukuthi kusasa lisezandleni zabo, akumelanga-ke basebenzise lezi zidakamizwa. Sibe sisebenzisana njalo futhi labo lonozindaba ukuthi sipapatshe besiveze sobala inhlupho lezi esihlangana lazo ezezidakamizwa. Loku kukhuthaza bona abazali ngoba abantwana besikhuluma ngabo ngabantwana abasuke emizini etshiyatshiyeneyo. Kungumlando wabazali, kungumlando walabo abadala abakhangela abantwana ukuthi babakhuthaze njalo babatshengise indlela. So siyinhlanganiso-ke sivame ukuthi nxa sisemhlanganweni yethu sixoxisane ngakho khonokho, sikhuthaze la malungu ethu ukuthi abhodabhode ezindaweni ezitshiyeneyo eveza uhlupho lwezidakamizwa lolo soluthe lwathi chithisaka koBulawayo. Njalo ke sikhuthaza namapolice ukuthi nxa bethe umkhosi wabakhona, ngoba esijali ukwenza ukuthi kwakube lama-demonstrations kakhulu ngakhaya eNtumbane, kube lama-demonstrations amaningi, izakhamizi ziphakama ziveza ukuthi lapho abantwana bathwele nzima, kulabo mama ababathengisela amasikodla lawo ezidakamizwa, kulabo mama ababathengisela izidakamizwa zisegcekeni, njalo njalo. Kodwa-ke amapholisa lanxa ayatshelwa esikhathini esiningi, kwezinye izikhathi kawasukumeli phezulu, okugcina kusenza izakhamizi zicabangele ukuthi mhlawumbe lazo lawulawa amapholisa lesandla. Khonapho ku-6th Avenue uzafika ukuthi amapholisa apatrola nsuku zonke, kodwa esikhathini esiningi laba abantu abenza khonokho kababotshwa, okugcina kusenza ukuthi izakhamizi zinakane ukuthi mhlawumbe amapholisa lawa lesandla kukho lokho. Singatsho ukuthi wonke, kodwa-ke bakhona, ngoba siyakwazi ukuthi ine-basket of amafruits vele abakhona amanye abolileyo. So ke siyakhuthaza ukuthi umphakathi usukumele phezulu, sincedisane singumphakathi ukuze sinqabele lolu dubo olukhona sokuthelwa ukuthi chithisaka olwama-drugs, ukwenza ukuthi abantwana bakhule baqede izikolo, bakhule babe ngabantu abazaba ngabantu abalekusase eqhakazekileyo.
Alo ke ngumnumzana Thembelani Dube, umqondisi wenhlanganiso yeBulawayo Progressive Residents Association, obexoxa ecingweni leStudio 7 ekhona le koBulawayo. Okwamanje ke sikhangele iziphuthumayo zivela kumaphephandaba athiyeneyo. Iphephandaba leChronicle lilodaba lokuthi unobhala ubona ngenhlelo zebandla lezanu PF umnumzana Patrick Jinamasa uthi lanxa besemukela inkulumo zokuthi leZimbabwe libuyiselwe kunhlanganiso yeCommonwealth, isiqubu esiphansi esenziwa ngaso siyasolisa. Iphephandaba leNewsday lilodaba lokuthi iCommission yezokhetho eZEC ithi izamangalela inhlanganiso elwela umbuso okhululekileyo ethimphathelu emapholiseni, ngoba linhlanganiso yangena ebulenjini becommission le ngokungekho emthethweni. Ithimphathelu yona ithi ubulembu bezek abuvinjwanga okubalula ukuthi umuntu azingenele santando. Okwamanje sengilithiya ezandleni zenu lina balaleli bethu kumbiko elisithumele ngeWhatsApp.
Njalo Studio 7, njalo Studio 7 ogawule bengakhuluma njalo lo Joseph Achungo, bengakhunjani nasithwele nzima bemathebeleni ndawo, bayakwazi ukuthi mathebeleni ndisithwele nzima emadorobheni emakhaya, bengakhuluma njalo abadala laba bakumasaro bazivuselwe lapho, bathi ilizwe liright emathebeleni, abantu badubeka, abantu abasebenzi, ngabe emalokitshini yebontu abantu badubeka nje, hambe kubalokitshini ngabo-10 wantantu babehlezi emabhrijini, muhambe ngabo-5 abantantu babehlezi njani, abantu bathwele sithwele nzima emadorobheni lapho ngenxa yogawule lo Joseph Achungo, babesithi ilizwe linje liright, kwigawulekele khonoko abantu bechocho badubeka sabalandlala. Yanda nje churuchu bese churuchu izolo abantu bechocho balakudla ngitsho batshethi kathi ugawule, bathi gawule asigumanela sikwazi ugawule ngumuntu onjani, gawule uxolela abantu bakini, gawule xolela abantu, gawule abantu sebedinwe ngayo, gawule akuxolele abantu, gawule yekela ukukhumela abantu amanga, zikhulumele lakho iside wedi, yekela ukukhumela abantu ematopo laba latshaya abantu, vela selithandi thina ematopo asilithandi, lalivotela ukuthi lasitshaya lasethu se
salibonani salibonani kustudio 7 alibingelela abasakazi abahle, ngiyalibingelela lonke maZimbabwe amahle bantu abahloniphekayo. Lo mbono la bona, abanye abantu bathanda ukuhlala nje sonke isikhathi bengaba-opposayo, kodwa bengananzeleli ukuthi into abayi-opposayo kuyo. Ake sikhangelenini impilo esikiyo, sikhangele impilo eziphilwa ngabantwabenu. Kambe nxa ungathi wena ubona ukuthi abantu abaningi bayagijima bakhanye nempumalanga, wena uphambane labo khanye nentshonalanga, kukhona kambe oza kuzuza, anje ulahlekile. Ake sikhangeleni lapho kuya khona iningi, sikhuphe nizani le embusweni bantu bezimbabwe. Ngiyalicela lezi ndaba zokuthi sibesikhuluma ngamashona lamandebele, into ezakudaladala futhi ezingasebenziyo, zenza ukuthi cine singalamngqondo emele ukuthuthukisa ilizwe lethu, sihlale kuphela sisilwa ngokonoko ukulwa ngemihlobo, okuyikho okwenza amanye amazwe fice ephumelela ngcono okudlulathi. Ake sizameni ukucabanga bantu bakithi, yekelani imicabangweni le yabo madebele, mashona, mdakazi, what is nangiyona laphana umfana lwa
akangene Studio 7 salibonani livuka njani labalaleli ye ayi mina ngisazwisisi lami nge United States ngokuthi yona uma kuyikuthi kukhali i triple C kuma kukhala uChamisa iyasukuma yasabela kodwa makukhala thina komthwakazi ayisukumi ayilaleli i United States so that is why mina ngibona ukuthi ilesandla esikhulu kakhulu kugugrawundi ngoba thina uma siqala ukuphakamisa isikhalo sethu segugrawundi ayivele ayisiphenduli iyophendula i triple C iyophendula uChamisa kuthi ukuthi i United States yona ngokwayo yiyo erongo khona la ngoba ithathi side why i United States ingangeneli endabeni yethu uma sisithi sifuna ukulungisa indaba yegugrawundi United States ayingeni ngani kuthi ukuthi yiyo eyayiphathisana lomgabe eyayibambene nomgabe besendi gugrawundi United States leyo yazi United States mina ngiyayenyanya that is why ngingafisanga nokuya kuyo ngiyayizonda ka ngiyalizonda kabile lizwe leli izwe leli liya ngilizonda ukufa ngangifanele ngiye khona United States kodwa ngokubona izenzo zakona United States yabambana namashona ukuze iqedise izwe sakomthwakazi ye ngiyabonga
Studio 7 Studio 7 yakungelela abasakazi mdabahle ngingelela ngumpande eplumpsi ngingelela kakhulukazi uGaino Saidi ngithi ngimthanda wayezifunda izindaba ngezizwa different hey abantu bayamangasa kakhulu abakhuluma ngeMthwakazi Republic Party bethi ifuna ukuhlukanisa ilizwe hayi bantu bakithi sondelane eduze neMRP nizokwazi ukuzwisisa kahle ukuthi iyini yona nenhloso yayo iyini iMRP yayihlukanisa ilizwe ibuyisela ilizwe lapho elalikhona ibuyisela ilizwe lapho elalikhona ayihlukanisa ilizwe so mawukude nayo ngeke ube kwazi ukuthi kahlehle kwenzakalayo ngiyabonga
Salibonani salibonani ma VOA indebele amahle libingelela ku Studio 7 lapho basakazi bunonke nje lingabe lisiphathele imsakazo lapho ku Studio 7 ngisithi salibonani libingelela nginithanda nonke ngoba likhethe imhlobo kunje nami ngikhuluma njengamanje kuyacaca ukuthi alingikhethanga ngoba niyayizwa le audio engishoyo lana mina into engayi ngakhuluma kakhulu ngalaba abakhulumela izanu PF laba uchuma nalogawule lo masingabasoli laba bantu laba bafowethu masingabasoli ngoba laba bantu bakhuluma mhlawumbe into eyabibhalwe phansi ukuthi wena khuluma uthi wena ukhuluma uthi mhlawumbe umbhobho babe ufake endlebeni noma ngithi isibhamu babe sifake endlebeni ukuthi vele once nje phambuke khuluma nje into engekho bambone omunye abemkhombe ngesibhamu endlebeni omunye emkhombe mhlawumbe ngesibhamu emlonyeni omunye uyabe embambe ngekhala nyake ngizwe mayekhuluma lapho gawule ngani unokuthikathikaza kancane kusho ukuthi uyabe sefuna ukulahla mhlawumbe amagama ngezinye indlela bengithi ndlulise nje khona lokho singabasola singabasoli laba bantu bayasetshenziswa ngiyabonga
phinda njalo futhi lilalele kuhle bantu besekhaya igama lami futhi ngilishi ngumuzi khona ngomo fukele kubanda abantu abakhona esigabenze kanjana ngaphansi kwentuni umabhiwa ngiyatsho futhi ngiyamvumela ubhudasi ujahalo othi yena wayeyitezano konke okwakusenziwa izanu uyakwazi and uqinisile kaqambe manga la bantu banaba abahlala emapulazini abazithi ngamahoveti ayisiyo mahoveti wamampela ngamasela engamasela njalo ngabantu abasuka kumaseyayo abasuka kumaced abasuka kumapholisa ukuthi uma njalo ngoba usotsha lona ngokwalo ambona ukuthi lingafikela kuze nezinto ezinjalo hayi lokho kwenziwa ibanaba abantu embabiza amagama abo njengemisebenzi yabo yibo bathona bechathamisa abantu laba abantu esihlahleni bebafundisa umkhuwo ongasiyo ozokwenza mabuye baphila impilo ezimakhulu emhlabeni kodwa bebasebenza benjalo akulalo ukuthi abalizuzayo nangu jahu uyafakaza babe sidla imbuzi zabantu so yena obathembisa khona obanika khona yikuphi uqinisile sibili yikho lapho kufela khona ilive lasekhaya leZimbabwe livula ngabantu banabo abazithi bona sebengozani PF kodwa bengasozani PF ngizehluleki ezehluleka emini ilanga lishisa zehluleka lezi zehluleki zehluleka emini wehluleka khona lokuthi avuse umuzo wakhe kodwa amandla okuganga ulawo ngiyabonga
lathi siyabonga. Lawo ke ngamazwi enu lina balaleli bethu lisithumele nge-WhatsApp kunombolo ezithi +1 202 465 0318. Kwezemelika, ele Russia lilandula imbiko yokuthi yilo eliphosele amabhomba kwele Poland, elizwe elilunga lomanyano we-NATO, osekubangele ukuthi amabutho amanye amazwe awenhlanganiso le e-NATO engenele kumpi yele Ukraine. Umsakazo we-Voice of America ubika ukuthi uhulumende we-Russia uthi lokhu ngamaqhinga okumninda ngodaka ukwenzela ukuthi impi esaqhubekayo ibukeke ikuzinga eliphezulu ngoba iPoland lilunga lomanyano we-NATO. Elemelika kanye lomanyano lo libikwa lisithi lisahlolisisa loludaba. Ukuhlaziya loludaba usithandekile Mhlanga weStudio 7 uxoxe lomnumzana Innocent Ndivali, umholi webandla lezombusazwe ele Economic Freedom Fighters Zimbabwe.
Number one, into leyi okuthiwa yenzakele ePoland ayikabi le proof etshengisa ukuthi kuliqiniso lokho ukuthi kwenzakele. Siyakwazi ukuthi iNATO isike yakhuluma ezinye izinto ezifictional, eziyistory, ukuthi take for example bathi Libya baya enforce ino fly zone ukuze beprotecte abantu. Kuyikuthi bona babefuna ukuthi bekhiphe or bebulale uKadhafi. Base behamba e-Iraq bathi kulama weapons of mass destruction, kuyikuthi bafuna ukuthi benze okunye including ukulala uSaddam Hussein. And khathesi nxa bekhuluma ngokuthi kule nto enjalo yenzakele ePoland asela qiniso ukuthi yikho yini kumbe kuzindlela zokuthi beqalise enyimpi ukuze beqalise ukuthi bona njenge-NATO be-attacke iRussia, which is very dangerous. I believe ukuthi iNATO kufuze ingaqalisi ukuqamba amanga njalo ingaqali ukuthi izame ukwenza ekwenze emazweni lawa njengabo Libya labo Iraq.
Sikhuluma nje eleRussia seliphikile ukuthi sehlakalo lesi senzakele. Ubone ngani kuhamba njani lapha njengoba iqiniso lizavela?
iRussia ingabe ikhuluma iqiniso ukuthi abakwenzanga lokho njalo akwenzakalanga. Njengoba sengikhulumile ukuthi hayi iNATO ayisiyo inhlanganiso yokubumba ipeace yomhlaba, inhlanganiso yempi, inhlanganiso yokulwa lamanye amazwe, inhlanganiso esetshenziswa kakhulu ngele America ukuthi ilwe, ichaye, idelele, ihuquluze even umnotho wamanye amazwe. So iRussia ingabe iqinisile ukuthi hayi ayikwenzanga lokho ngoba iAmerica ifuna ukusebenzisa izinto lezi as a justification to start impi against iRussia, which is really dangerous. I think uBiden kufuze ekhuzwe, and uBiden ukhanye ngani njalo sekhulile ezinye izinto kasazicabangisisi. Amboni ukuthi usesele capacity, mental capacity to understand a catastrophic result that can come out of this. Njalo iPoland akufuzanga ukuthi iqamba amanga igcine ifaka umhlaba ku-risk.
Lo ke ngumnumzana Innocent Ndivali, umholi webandla lezombusazwe ele Economic Freedom Fighters Zimbabwe, obexoxa ecingweni losithandekile Mhlanga weStudio 7 ekwele Bilitani.
Lo ngumsakazo weStudio 7 sisakaza eZimbabwe lisizwa siphuma eVoice of America at the Washington DC. Yabo!
Yebo, isikhathi iso esesidliwe ngumakiti, kodwa singakehlukani ke sikhangele ezinye zenhloko zendaba ebezikhokhela. Unina wentombazana eyayile minyaka elithumi lasikhombisa 17 yabhubha ngemva kokubeletha amawele. Uthi kazange amtshele umntwanakhe ukuthi ngubani owamithisayo. Umkhokheli webandla le-CCC umnumzana Nelson Chamisa uthi lanxa esamukela ukukhululwa kwabasekeli bebandla lakhe abalichumilane, ufuna umeli wezengeza West edalele parliamente umnumzana Job Sikala laye akhululwe. Silugqiba ke lapha uhlelo lwethu lwalamhlanje olivalelisayo nguChris Gande. Abangenelisanga ukuzwa indaba zethu lilakho ukuzilalela ebulenjini ku-www.voandebele.com. Masidibaneni njalo kusasa sikhathi sinye.